Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheka kakhulu ukuthi amasotsha yiwo asebamba inkunzi. So ukuthi kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye uMnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZanu PF bazama ukuthi bechothoza abe South Africa. Omgcini isihlalo we-ANC uGwede Mentashe wathi hayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media sikubone ezitaladeni eSouth Africa. Wakhuluma ibala elithi ukuthi i-destitution. Sithi ukuthi abantu beZimbabwe sebehlupheka kakhulu vele sebeyiziphepheli khonale eSouth Africa. Uzananzela futhi umfowethu ukuthi kudala sasiziqhenya ukuthi ngekhisimusi kubuye umchifana. Kathe sivele nxa bebuya asela thembu ukuthi bengabe buye besiphathele into ezimnandi ngoba la khona ngale bayahlupheka imisebenzi yangkhona simlutshwane khona ngale eSouth Africa imisebenzi le. So kulabo xenophobia ngoba ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale and khona kubangelwa ngumbusazwe okhona beZimbabwe. Umbusazwe onalo ukuthi uhulumende uyafaka okungama-bond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yiba bathatha amayusa imali engcono eyaphandle kwelizwe betshiyele ozulu ongama-bond note vele ongasebenziyo okuthi namhla kuyabe kuyidola kusasa vele kuyabe kuyi-50 cents imali yangkhona ayilasisindo and khonokho kuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi amapassport ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yamapassport vele kudlalwa ngathi laphana. Singathi ukuthi vele basidlala utap-tap. Vele abasibona ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele.
I-$360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo wabantu abaningi khonapha eZimbabwe.
Nenze ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali.
Yikho phela uhulumende wethu behlekwa
nomunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo
esithi eZambia i-passport i-$20 kanti eZimbabwe i-passport ngelunge njani ukuthi singaze i-charge $360 imali eningi soyana
njalo kathe sebe sithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ ibhenki eziyayisaziwa vele ukuthi isebenza leZanu PF njalo kwaba leyinye i-20 USA emele ibhenki abantu babuza ukuthi kanti i-20 USA leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani. So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labogulova sicabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapho. Yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu. Abanye babe sithi mhlawumbi njengoba sokulomnangagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe. Kwesinye isikhathi abantu bengaphumula kodwa hayi akula kuphumula kuleli.